Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezisa abantu bohlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho so udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingalwenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminisa ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okuninginenge wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayatshontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okuninginengi wakhuluma okuningi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ngani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daka njengamalunga edalele ephalamende njalo yiziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele sisi wami yikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe ngenxa yesithi indlu yakhe ngitsho yona iministry leyi uministry okhona kuthengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise leyinto njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona uzayiza ukuthi khona stole about 300 megawatts so kumbe yikho okungayenza ukuthi khona kube kahle but okwakathesi uministry okhona is too young for that uyakwehluleka akula vele into ekhona ukuthi ngithiwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagesi sekhona sibili okokuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagesi akhona everyday akula into enjalo and amboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha yikuthi khona nje abantu bazibonele laba abanezimali zabo shuwaliyeka bayenze konokho okwesola ngoba yindlela yodwa engayenza ukuthi khona siphumelele yikukubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula nto entsha into engaba intsha yikuthi khona kumbe bayenze i-GNU eyakuyayenzakala leyana ayenza ukuthi khona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi khona lowo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganeni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhoyana those people abakwazi into abaziyenzayo even if seziyibhajethi uyaqonda ukubona ukuthi khona anti laba baba-right umbe zinhlanya